So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingana livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora izolo uze wahlangana lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khube owayesithi kemukeli ukhetho lwamsusa ebukhosini bakhe nyakenye.
Ubungumhlangano nje wokuxoxa ngomsebenzi okumele wenziwe ibukhokheli kuhofisi likamongameli esingathi i-presidency.
Idolobho le-Victoria Falls lithi selikhangelele ukusungulwa kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kumkhosi lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuthatha umjovo okwakuqala.
Thina njengekhansi sifisa ukuthi i-business i-tourism isukume abantu ukuze bebuyele bephile impilo ababeziphila before.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebedlela evalweni ngenxa yobugebengu osobubhahile kuleli dolobho obugoqela obamasela agqekeza ehlome ngemibhobho kanye labamba inkunzi.
Kulusizi ukuthi elizweni leZimbabwe sitholakale sisiba labantu abagange kangaka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uze wahlangana lomunye wabasekeli bakhe izolo unkosazana Thokozani Khube owayesithi kemukeli ukhetho olwamsusa ekukhokheleni leli bandla. UMakhube nguye owayekhokhela leli bandla lisiya emhlanganweni weCongress ngenyanga kampalakazi nyakenye lapho okwaqhamuka khona uDlakela ngesikhathi kuvotwa. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umhlangano obukhona phakathi kukababa upresident webandla uDouglas Monzora lomsekeli wakhe umama uDokotela Khube ubungumhlangano ojayelekileyo phakathi kwenkokheli zombili lezi esingathi nje yi-routine meeting. Ubungelazinto ezingabe ziqamile ezingajwayelekanga, ubungumhlangano nje wokuxoxa ngomsebenzi okumele wenziwe ibukhokheli kuhofisi likamongameli esingathi i-presidency. Njalo esingabe sikunanzelela ukuthi bekungumhlangano wokuqala ngoba umama uKhube ube ngumuntu obengaphathekanga isikhathi esidlulileyo, uwehlulekile ukuthi ayibambe le imhlangano lobaba umongameli. Njalo okunye ubengakabi legunya kumbe i-confidence yokuthi abe engena lapho okulabantu abaningi njengomuntu okwabanjwa ngumkhuhlane wombhuqazwe we-COVID. Ngakho okukhona kathesi ukuthi usekhululekile ukuthi ahlanganyele lobukhokheli bephathi lokufika enyelela lapho okulabantu abaningi khona. So sikunanzelela njengebandla ukuthi hatshi labo abekade sebebhule amathambo bachisa usibo lwethendele ekuthini akusekho okuzabuya kuhlangane phakathi kukamongameli lomsekeli wakhe namhlanje bajabhile ngoba sekuqalisile ukusebenza okusetshenzwa kuhle. Njalo ibandla selikhangelele ukubana lidonse kanye kanye liqhubeka lisenza umsebenzi elikhangelele ukubana liwenze ngomnyaka ka-2021.
Kodwa siyakhumbula ukubana unkosazana Khube wayethe yena zikhona ingxaki ezazibangela ukuthi engemukeli ukuba ngumsekeli kamongameli ezibalisa ukuthi ukhetho aluqutshwanga ngemfanelo olwe-Congress. Mangalokhu manje kuhamba njani?
Engingakuphawula ukuthi ubukhokheli kubukhanya sobuhlale bavumelana ukuthi buqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla. ndawonye imhlangano ka mongameli lomsekelo wakhe ayisiyo umhlangano ejayele ukubana ikhitshwe kubonozindaba kumbe ikhitshwe kumphakathi webandla ngoba ubukhokheli obuxukuxwayo kumbe obuxoxwayo kuleyo mhlangano nxa kumele buhlafune kusuka phambili buhanjiswa kungatsha ezimele lokho ezifana labo standing committee labo national executive labo national council ngakho nxa kukhona okuqakathekileyo ileyo ngusimo leso osibuzayo yinto esizayazibona nje kusiya phambili kodwa okukhona ukuthi namhlanje umhlangano bebe uhlezi njengomongameli lomsekeli kuxoxwa ngomsebenzi okumele wenziwe ilihofisi lika mongameli okuyinto esijabulisayo thina njengabantu beMDCT
lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandlale MDCT ube khuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Idolobho le Victoria Falls lithi selikhangelele ukusungulwa kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela igciwane le COVID-19 kumkhosi ozaqutshwa kuleli dolobho lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuthatha lumjovo okwakuqala. Umeya waleli dolobho uCouncillor Somvelo Dlamini utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi osomabhizimusi bakuleli dolobho ikakhulu abo kumsebenzi wetourism baphathise ngokunengi nengi.
Thina njengecouncil singenela ngokuthi njengoba town yethu solely relying on i-tourism, tourism ibiwile, ibusiness ibingekho, abantu balahlekelwe yimisebenzi ngenxa yomkhuhlane wona lo we-COVID-19 i-coronavirus. Sithe ngcono sisukume njengoba i-government isisekele ngokuthi iqale nge-Victoria Falls. Sisukume siphathisane ne-government. Siyisekele ekuthini abantu bonke besukume bebuye bezohlaba amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane. Thina njenge-council sifisa ukuthi i-business tourism isukume abantu ukuze bebuyele bephile impilo ababeziphila before i-coronavirus period. Amalanga amathathu adlulileyo besebenza kanye le-Ministry of Health ku-set up ama-vaccination centers. Sithole njalo ama-donations from ama-tourism players. Bakhona abadonate i-fuel, bakhona abadonate njalo izimali ezithile. Njalo i-council idonate ama-ambulance amabili. Sadonata njalo le-8-ton truck yokuthi ithwale ama-fridge azagcina lowo muthi wokuvaccinate abantu. Abantu basukumile ngama numbers bayavaccinate lama lines lapho okulama vaccination centers ethu. Njalo ngithaza abantu ukuthi besukume behambe bevaccinate ukuze ama tourist ebe le confidence ukuthi Victoria Falls is a safe place ukuthi beyivakatshele. Njalo sifuma ama information centers akhokhelwa ngujaho okuthiwa nguPrince nomunye okuthiwa nguMakoni. Bazakuthaza abantu ukuthi besukume bevaccinate njalo bebakhuthaza ngokuqakatheka kokuthi bevaccinate.
Umongameli Mnangagwa ngokwakhe lizahlangana la yini njenge council njalo kuyini leyabe likwenza ngqali layo leqola lakhe.
Ngiyajabula ukuthi umongameli uyabuya lapha kusasa following ukuthi sabakhoda i-freedom of the city ngo-December njalo uzabuya lapha ezothola i-first dose yakhe i-vaccine kanye lami mina mayor kona Victoria Falls. So siyakujabulela lokho ukuthi bakhethe i-Victoria Falls ukuthi ibe ngeyokuqala eZimbabwe ukuthi ithole ama-vaccine ngoba i-Falls yiyo eyi-face yelizwe jikelele ngenxa yokuthi yamukela izethekelo ezivela emazweni wonke omhlaba. Yikho ngiyakujabulela ukuthi u-president ukhethe i-Victoria Falls njenge-pilot project yakhe.
Lithe linike umongameli Mnangagwa i-freedom of the city ngo-December umnyaka odluleyo. Yiziphi izizathu njalo wonke umuntu uyakuthakazelela lokhu yini?
Yeah, i-freedom of the city yisicoco esinikwa umuntu oyabe eseve ilizwe kumbe ngithi town yona leyo ngezinga eliphezulu. So but akulani okwa-touch that accolade. So i-freedom of the city inhlonipho nje enikwa umuntu oyabe nike an exceptional service to the country or to that particular town. And abantu bakuthakazelela lokho esakwenzayo ngoba bearing fruit njalo sisebenza kuhle le-central government kanye lo-president wethu amasibiza Mnangagwa.
Ye, lokhu-ke abanye babemsole ngakho ukuthi uyephula amalungelo oluntu kuye.
Hayi, lapho angila comment mangoba I office yami I not mandated to comment on that aspect and ikwazi njalo I cannot say something which I'm not privy of.
Lo ngukansela Somvelo Dlamini umeya wedolobho le Victoria Falls ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le eFolosi. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle izolo luthi igciwane le-coronavirus selihlasele abanye njalo abantu abangamachumi amathathu lantathu 33 kwabhubha ababili. Lolu gatsha lithi kuhlatshwe abedlula amakhulu ayisitshiyagalombili 841 ijekiseni yakuqala enqabela igciwane le-coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi umkhuhlane lo sowahlasela abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasikhombisa 36,700 wabulala abedlula inkulungwane lengxenye 1,500 solokhu waqhamuka nyakenye. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebedlela evalweni ngenxa yobugebengu osobubhahile kuleli dolobho obugoqela obamasela agqekeza ezindlini ehlome ngemibhobho kanye labamba inkunzi. Maningi amabhizimusi asentshontshelwe kumaviki ambalwa adluleyo agoqela amagalaji amabili angenelwe izigebengu ezazihlome ebusuku. Zakhombela izisebenzi ngempopho zathatha inkulungwane zamadola eMelika. Ngomvulo khona kulabanye abagqekeze ehofisini yenkampani esetshenziswa ngabanengi ukuthumeza lokwamukela imali eyemkuru kobulawayo. Bantshontsha imali engamadola eMelika adlula inkulungwane ezilichumi lasikhombisa 17,000. Isikhulumeli samapholisa mnumzana Paul Nyathi uyakuvuma ukuthi izehlakalo zokuntshontsha lezigebengu ezihlomileyo sezandile elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kulusizi ukuthi elizweni leZimbabwe sitholakale sisiba labantu abagange kangaka. Thina vele ilizwe lethu livele lingalalutho lizihawulela umkhonomi ungekho. Kodwa ke ngithanda ukuthi ngihle ngikubeke sobala ukuthi mina engimsola kakhulu nguhulumende. Okwakuqala silamapholisa aqhatshwe nguhulumende. Imali eholwa ngamapholisa okwakuqala vele umpholisa usuke laye angasabi lendaba eyangapi ukuthi alwisane lobudlwangudlwangu obunjalo. Okwesibili kathesi amapholisa asesetshenziswa into ezingayisizo. Abanye bayadiploye emabhoda, abanye badiploye ngaphi langaphi besetshenziswa into ezingayisizo. Besokusithi ke labo abagangayo abayibo abahamba besenza ubudlwangudlwangu obunjalo betshontshela abantu izimali, abaselayo obadingayo obavalelayo kumbe ngithi mina onqabela ukuthi gonoko kungenzakali. Okwesithathu Ntungamile, uzafica ukuthi ke abanye bakhona bona babantu esikhuluma ngabo abenza ubudlwangudlwangu kade sebebotshwe ngamapholisa. Ufumane ukuthi uyahamba ekhoti umuntu ayenikwa ibail, bona bekwazi ukuthi umuntu isigebengu esingako. Pho kuvele anti sokuyicorruption yona leyo. Icorruption yiyo esidala ukuthi yonke uhlupho lolu esilalo elabantu bona ababasenza kanje. Ama-companies asemalutshwani ukuthi abanye abantu abaqhathe ngoba abanye bacina betshontsha ngenxa yesizathu sokuthi uyabe engalakho ukuthi adle, engalakho ukuthi aphile. So kugcina ke sokusiba nzima kakhulu. Simsola kakhulu lapha nguhulumende ngoba kenzi izinto ngendlela eqondileyo ekusithola kulobudlwangudlwangu obunje.
Ngokubona kwakho ubungaqedwa njani ubugebengu lobo?
Okungenziwa okwakuqala ukuthi ke abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi udubo labo olukhulu kakhulu luvelela ekwehlulekeni kukahulumende. Pho njengoba uhulumende esehluleka, okungenziwa ngabantu beZimbabwe asingeneni ngumoya lwana okuthi into engalunganga sonkeni kasiyaleni. eZimbabwe into engalunganga iZANU PF. So njengoba iZANU PF ingalunganga, asi siyaleni sonke sitshele bonke lalabana abangakaboni phela imidlane enjela ayikayithunguli ngelangelilodo sibafundise sibabonise ukuthi kulempilo engcono ukuthi libe ngabantu abangasibobezano abangasekelizano kulokuthi lisekelizano ngokuqala lokho kwesibili esingakwenza ntungamini yikuthi ke nxa sesikhiphe izano asifakeni labo abazakwenza intando kaZulu abazakwenza okufunwa nguZulu abazahlonipha uZulu mbona ngani ke nxa singathi kana akubuswe imbuso weZimbabwe kawube umbuso wezabelo umbuso wezabelo uzadala ukuthi izabelo zonke zibe lokuphikisana ukuthi osebenza ngcono ongcono ngubani zizadala ukuthi nxa likhetha abantu kona lezabeleni liphikisane ngokuthi okhetha umuntu oqotho ongatshontshiyo ngala corruption ngubani
umnumzana Bednico Bebe ngusomabhizimusi wakobulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba lemisakazo etshiyeneyo. Umsakazo weZBC wethule ingxoxo lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga yena othi wethuswa ikubhubha kwenkokheli kahulumende ibulawa iCOVID-19 kumaviki ambalwa asanda kwedlula. UChiwenga uthi watshela owayengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ukuthi engayi emsebenzini ngoba igciwane lecoronavirus libahile kodwa yena wathi uyahamba emsebenzini njalo usaziqinele kodwa uChiwenga uthi ngosuku olulandelayo umoyo wavuka ebhubhile iphephandaba leHerald lithi eliZimbabwe lizamanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lomkhuhlane wofuba weTB Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Njani basakazi nani balaleli lapha sinohlupho thina ku WhatsApp 6 echolocho izinto ezikhitshwa ihulumende we are through umlimisi ukuthi sizophiwa abantu kazifiki ngendlela njalo kaziholiswa abantu kuyakhethwa nje abanye labanye sicela ihulumende kumbe lazo zonke inhlangothi eziphethe zomthetho ukuthi zihlolisise le ndaba ziyicubule sibona ukuthi kulungiswa njani ngoba sesithwele nzima azifiki izinto lapho ezimele ziye khona ngiyabonga
sawubona babunkomo nabanye osebenza labo e-studio 7 liwuphethe kahle umsebenzi ngiyancoma mpela ngithi ukubingelela nabalaleli bale studio mina okhulumayo ngumcetshwa izinyale nesilo umcetshwa ophuma khona njalo komcetshwa esigabeni sakosiphepha kuyithina esiphethe lesiyasigaba ngokwezomndabu right enginakho lapha ukuthi ngisho ngithi ngeke khala njalo ngathi mina abantu bakwethu komthwakazi ababoni ngani ukubana sibukelwa phansi kumbe sibhidlizelwa imfundo yethu abantwana bethu bayalelwa ukubana beqanse ezimfundweni labo ukuze bekwazi ukuba ngongqengqethe bakusasa mabomo kuyinto eyavele yabunjwa 1979 behlekisa ngathi laba bantu bethi asifundanga ababe befundile bathatha ukungamashalo courses kanjalo right okukhona ke mina esengithenga kubona right umuntu obekade ekuhleba ethi awufundanga kambe kusase ngavuka sekunikeza uthisha ozokupha imfundo elohlonzi kanjani linto ilokho iqhubeka phela abavele bayiplan ukubana bebuild ilize imfundo kuleli likamthwakazi ezweni lenaleli elabanjaniswa neZimbabwe right okukhona ke othisha laba abathunyelwa ngapha bavele bazobhihlisa bazobhihlisa mpela ngoba angeke umntethe ekuhleka kumbe ekuhleba ethi awufundanga bese kakuthumelela uthisha ozokwenza umntana wakho abe kunqenqeshe esifundweni yilapho nje uhlelo lwabo lokho liqhubeka lokubana besihlalise sisemsileni bona bebe semakhaya kuyikubana noma kuphuma into ngisho namascholarship kuphi nakuphi abe xhaswa yihulumeni abathole amathuba njalo ababuya ngapha so ngicela ukubana abantu bakamphakazi bayimamele lento bayibone bazame ukudinga amaqhinga mpela angasiza ikusasa leyingane zethu ngoba ma kungenjalo siyohlala sichakaza umhlobo okuyinto ebuhlungu kangakanani ngiyabonga
Studio 7, Studio 7, njani mbulisa bonke abasakazi nabalaleli be-Studio 7 njani nonke nami ngajabula kakhulu uma uthi lo mbiko wami ungafakwa emsakazweni ngathaba kakhulu impela ukuthi uma ungafakwa emsakazweni lami ngikhala ngikukhalayo into ezenzayo i-ZANU-PF ukuba i-ZANU-PF ilobandlululo olukhulu kakhulu mina ngiyisizwe sakwamthwakazi ukuba laba ababoshiwa bomthwakazi abangalali abangavumi i-ZANU-PF la mapolisa njengamapolisa e-ZANU-PF akusamapolisa amapolisa avikela umphakathi so amapolisa avikela i-ZANU-PF ngoba kumele abavikela abantu abalapho abantu babimele manje basesibhedlele kodwa ke abavumele ukubethela i-treatment kungaba umthetho onjani lo umthetho wezandlela ngoba amapolisa sesikwazi ukubana amapolisa akuselapolisa lebantu elivikela umphakathi selipolisa elivikela i-ZANU-PF akuselapolisa elivikela abantu selimapolisa e-ZANU-PF ukuthi kwenzakalani lokubasakazi kanjani bengicela ukubana le-meseji yami izeyofika nezindlebeni zakumnankakho ukubana alungise izigwegwe zakhe azenzayo aqondise konke akuqondisayo abamalungelo abantu siwafuna kakhulu sibuhlungu kakhulu ngezwe elingelabalungelo abantu abantu sithola kanzima uma usiyaripota manje emaphoyiseni ufukutshaywa ngoba amaphoyisa la ngeZANU-PF aso maphoyisa abantu sebenzela eZANU-PF hhayi umphakathi ibuhlungu kakhulu bantu e-Studio 7 kakhulu kakhulu
Salubonani basakazi bamabahle ninjani ngezindawo ngezindawo hayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuze kusethulele izindaba mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala siyazizwa izindaba lezi zenzakala ekhaya amapolice abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right lokho bebhizi bebatshaya besenzani bebahlukumeza besenza yonke into but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right mara bayekela otsotsi otsotsi babhizi babamba inkunzi batshontsha izimali bayenza yonke into bayenza amarobhali amapolisa ukuthi ngani ayenza umsebenzi wabo ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo uyazi amapolisa eZimbabwe so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu laba besishoneni but eyi kwesinye isikhathi hayi abanye abantu abakwazi ukubusa shim le nto lesi out of order le please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba basesipholiseni laba bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe benesikolo mani hayi ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo technology is very important than le nto abayenzayo le abantu babhizi bahlukunyezwa abanye babanjwa inkunzi abanye bathathelwa izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabayakhona this is wrong man hayi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ujaha odubule wabulala abantu abalichumi edolobheni leColorado ngolwesibili usevezwe igama lakhe ngamapholisa emhlanganweni lentatheli zindaba izolo uAhmad Al-Aliwi Alisa wangena esupermarket ethiwa King's Cooper emini ngomvulo wadubula mahlayana wabulala abantu ababalisa ipholisa elilodwa amapolisa athi kuzathatha isikhathi eside ukuze bebe lolwazi lwenjongo yakhe. Kodwa umfo wabo uAli Aliwi Alisa uthi umne wabo engaba elomkhuhlane wengqondo, njalo uthi wayehlala esithi abanye bakhe esikolo bayamxothoza ngokuba ngokholo lwesiMuslim njalo behleka igama lakhe. Ngokwesibili kumaviki amabili asanda kwedlula ukuthi kudutshulwe abantu mahlayana ezidaladeni abaningi. Ngeviki edluleyo kulomunye njalo undoda obehlomile ngombhobho wadubula abantu abayithoba minwembili edolobheni le-Atlanta eGeorgia. Umongameli Joe Biden usole isehlakalo sangomvulo esithi sokumele kudingwe isisombululo kudaba lokutholakala lula kwemibhobho. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuthi ulubona njani udaba lokudutshulwa amahlayana kwabantu, zona inkokeli zamabandla ama-Republicans lama-Democrats bengavumelani ngokuthi kuthathwe inyathelo bani?
Ye, Baba Gandhi, kuyadanisa kakhulu ukuthi kubonakale abantu belahlekelwa impilo mahlayana njengalokhu. Angazi sibili ukuthi kuyini okungena emakhanda abantu. Okwenzakalayo ukuthi kowito wakhona angazi ukuthi kade kusuka kuthini. Kungavele kube lesehlakalo sokudubula kwenye indawo. Kungathi kuyatrigger kumbe kuyathinta abanye njalo laba bevele becabanga ngakho khonokho ukuthi lami ngifuna ukuthi ke ngidubule ngibulale abantu. Uyezwa ngapha, ungavele uzwe ngapha, uzwe ngale. Angazi ukuthi kukhonapho kuhamba njani emakhandawo bona babantu. Njalo ungananzelela laba bangathi badubula abantu abaningi nabamhlophe. Abamhlophe bona babo abangathi amakhandawo yibo angazi ukuthi kathi abatshelani nxa kusiza kukhonokho i-mass shooting le. So sikhuluma ngakho sibili, njalo sizama ukuthi silalele engxenye singezwa futhi okunye ukudubula masinyane, ngoba abantu bakhona angikwazi ukuthi kathi basuka bathini. Njalo okukhona engikubonayo khonapha njengoba njilo ngathi ilaba abamhlophe la. Abamhlophe ungananzelela nxa bedubule bangathi bayavikelwa kancinyane, uyahlukuzwe nje ungavele ubone kungathi kakuphumi masinyane ukuthi ngubani odubule, udlowazi ukuthi ngomhlophe ngoba sazama ukudinga ukuthi ha kutsho ukuthi ikhanda lakhe belingasathathi. Yiko kunye okungathi kuyasidanisa khonokho ukuthi ababonwa njengokuthi ngalezi nsuku kukhulunywa nge-domestic terrorism, ukuthi khona bahle bakhangelwe njengabona bamatororo.
Abanye ikakhulu abebandla lama-Republicans bayala imigoqo efuna ukuthi ifakwe ngama-Democrats eyokuthi kungabi lula ukuthi abantu bathole izikhali ikakhulu imbhobho. Ubona ungani kungaphathisa na ukuthi kuthathwe amanyathelo afuna ukuthathwa ngamademokrasi?
Ye, amademokrasi ayakukhuluma khonokho njalo ayakufuqa. Kodwa ke kukhanya ngathi kuzima, kuzima zibili kakhulu, ngoba laba ama-Republicans angithi ngabantu abaqinisa khonokho kuthiwa yeyi amendment 2 ujani njani uyavuma ukuthi abantu simele sibithwale izikhali. Yikho ke kuyahlupha lokho. Kuhlupha ngibona nxa ngokuqathanisa, kuhlupha njengale ezizalwane zamanye amazwe esingathi thina ngama-immigrants ukuthi iphathwe njani.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Houston eTexas. singakagqibi uhlelo lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uze wahlangana lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe Izolo owayesithi kemukeli ukhetho olwamsusa ebukhokheleni. Idolobho le-Victoria Falls lithi selikhangelele ukusungulwa kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebedlela evalweni ngenxa yobugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.